Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko ukuqeda ubusela ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura hundi uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwengula.
Akula into bayiholayo, uholisa khona le masonari ndingapha ematebrendi, akula lito efikayo. Akula into efikayo, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 6 years, akula into bayitholayo, but ngale emasonari ndibayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Vanage sobari kushupeka vari kumagori vari kujaigwa vavura misevenzi so ndisiri kuti yateni vana vetu vaadzoka muzimbabwe totokara hambavona so ndisiri kumusekenda siri kuti ingalo dzawanjirira timuti agwase sivira agwase vana vetu vadzoke inyika ikari kwemu yakavedechi.
UChamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakhansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekachechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli u-Emmerson Mnangagwa.
Kanti ingqubela phambili ingaphi? Ingqubela phambili ilethwa lidombo nxa likhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo uPresident Mnangagwa. Nxa likhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ePhalamende lapho engikhokhela khona. Na iPhalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebunjwa khona. Now nxa ungu-speaker kumbe lowo okhokhela ePhalamende alisuwe speaker walapho ozalwa khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla leZanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.